sesihamba lapho sihlangana khona awasitela wasesithikhona no yonke into ilungisile amaphepha i-clearance ibonile yonke into yonke yamapholisa ile-clearance yangkhona bese siqalisa khona phani lokuza ukuthi siyenze kumobilize abantu ukuthi sikwazi ukuhamba sibatshengise ama-placards la yikwasekubuya amapholisa amzaka wasekhuluma labo amapholisa labana wasesithi hhayi no amapholisa laba ngabantu abakubuya kuzosigayida thina singazi ukuthi hhayi kanti vele baleyinye injongo amapholisa la amapholisa ahlade hhayi lokhu abalikwenza kungaphandle komthetho abathingisana lo mzaca lathi sazama ukuthi siyingenele indaba yangikhona bathi hhayi kungaphandle komthetho ngoba this is illegal gathering umzaca wazama ukukhipha incwadi wasesithi akusebenzi lutho lokhu abona hhayi izankinzi zahle zakhala khonapho ha khonapho kuyi-demonstration yokuthi khona sihambise i-petition yokuthi into ezisikhathazayo izinto ezinjengezesa le esikhathazile le prize intengo le lokhu ikhwela daily it was going to be a peaceful demonstration and amapholisa labo angazi bangene kuyini bebathunyiwe khona ngale ngaphezulu
ye manje babophe abantu abangani
bangathi lapho nxa ngikhangele ngoba thina abanye sihle sabaleka ngoba ngabe bebophe abafika angani-10 kumbe 30 khonapho ngoba kade sukulesiminyeminye esiningi niyakwazi ukuthi nxa sebeqhalisile ukubopha amadoda lawa esipholiseni wonke umuntu usuke siya ngale kodwa abaningi sibili babanjiwe sibili inga yonke sibile eningi kakhulu ibanjiwe kobo-10 sofika kobo-30 khonaabe ngaviva njiwe
manje kubotshweni khonapho bakhona yini abahlukuluziweyo
bona bahle bathi khona ozazama uyenza umsindo kungenga yonke nale siyamhlaba ilokuzenini okumangalisayo amapholisa lawa bezigqokele ilokuzenini into zabo zi-right zona lezi ezidurayo zona lezi uzibona umuntu evume ukusetshenziswa egqoke izinto ezidurayo khonapho engaholela lutho khonapho sizama ukulungisela yena.